abantu kabalalele ama bulletins kuma radio even like social media belandelela ukuthi u cyclone lo ungathi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi kuma radio siyakuthola khona lokho so kusho ukuthi abantu basale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani abezomkhathi labe civil protection department bayakhupha futhi lama messages athile ama alerts ama warnings emafonini kuma SMS khona phansi abantu kabahlale bethindle
sikhangela ilizwe singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uZulu nxa kungaba lezehlakalo ezivangelwa lizulu leli
engubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities ngikhuluma ngama local district councils urban municipalities yoma local authorities la esizwa yi civil protection department baku high alert ngikhuluma nje right now lokho kuthi ukuthi ama systems wonke awoku responda to u cyclone Shidolo vele they've been activated siku high alert as a country siyakwazi ukuthi as a country dina ukhala ngani sizabalo bubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa sesiqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane thina kwethu ngani kuza kuba nganeno kodwa even kunjalo siku high alert and lokho kuyinto engithabisayo ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems akanti futhi through civil protection department isebenza lama local authorities uzakhumbula ukuthi ODDC district development coordinators kuma districts yibo abaheader i civil protection department so baku high alert so ezindaweni esicacangela ukuthi izachaya kakhulu i cyclone lay vele sekulama evacuation points kanti enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe which is good
yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi
ukuthi sihlale phela silama numbers abo DDC osikomithi phela sihlale silama numbers abo CEO ama councilor ethu ezibhedlela zethu lama police aseduzane lathi sihlale silama phone numbers siwabhalile phanga nabantwana babewazi ukuthi le number yangapolisa le number kadokotela le number ka DDC le number ka councilor le number ka CEO njalo njalo why sizizele ukuthi kona in case of emergencies sila ukuthi abantu labasibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo khona kokuqhakathekile singakuyisi